liqiniso ukuthi ukudidula kwabantu lokho kuzabangela abantu ukuthi baswele ukuthi bephile njani. Sikhangele iZimbabwe nthemba siyalisonke ukuthi khona from 2000 bekungela misebenzi, so abantu abaningi bebephephela besiya ngaphandle kwamanye amazwe, abanye besiya bebuyela emakhaya ukuze bathole ukuphila. Uma sihlolisa lathi sihlolisa sikhangele ukuthi abantu bebezi baphila njani, sibona ukuthi emakhaya ngapha kuqakathekile. So kuzayenza ukuthi abantu behlule ukulima, beswele ukudla. Kulabantwana besikolo njalo kumele sicabange ngabo. So luhlelo luzaphazamisa ukuphila kwabantu.
Singathi ukuxotshwa kwabantu lokhu kuveza yini ukuthi uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi kaluqhutshwanga ngendlela njengokutsho kwabanye?
Okwenzakalayo lokhu kukhombisa ukuthi ngezinye indlela uhlelo lokwabiwa kwabantu umhlabathi lungabe lulamagaps here and there, lama-weaknesses. Ngasikhangelisa kuhle uhlelo lolu, iplanning yenzakala after resettlement, ayiyenzakalanga before. Nithemba siyaziyo ukuthi kathesi kule land audit eyenziweyo uhulumende kathesi iphelile. So kathesi indaba ebesiwukhangele ukuthi sizwe uhulumende labantu bekukhuluma lakho ikuthi umhlabathi lo ongasetshenziswayo uzanikwa labo abantu abakhitshiwe, labo behle befake waiting list, ngoba umuntu wonke as per umthetho welizwe i-constitution, umuntu kumele abe le ndawo yokuhlala, le ndawo yokulala. So ludaba olumele lulungisiwe sibili, lukhanzwe phansi nguhulumende, abantu lathi thina abantu nwasingosobhu lathi asenzeni izinto ezilungileyo.